ukuthi ngizidala olusuphe kakhulu kuleta kwesuphayo kathesi kwena dikina bezimbabwe ngendlela ezinye ezitshiyeneyo ngoba siyatshela ukuthi amagesi amakho sitshela ukuthi usuphole ngamagesi okuwe ezinyenzatiwa ngamagesi abekhona ukuthi amanzi ekhalibafanzi kodwa nasesithole indiko le izulu ikhatha besiyibona lesinga singathi bona bebesinanjani kodwa siyathola indiko ukuthi amanzi angithela ngayake na kakhulu okokuqala khona ukubali sikubonga ukuthi hayi amanzi angenile kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizwe sezulu ayikapheli but eqinisweni ukuthi sokufanele kubonakala ukuthi isizwe sezimbabwe kube nezinye iyindlela ezingenzakala ezokuncedisa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayikhalibha ngoba kuhlumenzayo kathesi amabhizinisi amaningi ayisiye ukusukuma kuhle amanye ayakhula amanye ayaqhuqhuzela amanye azavayo kuvala ingakuhlupholo amagesi ukuthi akusebenzeki ibi lamabhizinisi amancane kwalabantu abalamabhokisi abalamafutha bakhona abantu abangena kuma-lost anzima yinxa yokuthi akula magesi so-ke ezingakutsho ukuthi njengelizwe dalwe elezimbabwe inye esekhala ngezinto ezezamandla amagesi ababone ezindlela ngoba nayo into abamanzi ilokhu ibaliswa ukuthi ayangena ngagesi kuyahluka kodwa thina-ke njengabantu sahlala ethembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini angavele ezulu ingaqhubekanisina kuncedisa abantu kodwa okathesi hayi abantu abajaniseki sidonsa nzima
sikhangela udubo lwamanzi kobulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo lwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini
siyananzela ukuthi izwe linile kodwa futhi sithole imbeko evela kulaba abasikhangelele zamanzi abebulawa sithikhanzele ukuthi amanzi akhanyenjena amadamu amanzi angadabisiyo ngitshona ngoba kade sikhuluma kanje siloku sikhonapha sikulotshedi ngokuthi ukuthi amanzi aloku equnywa ukwezendlela amanye akhona asincedisa manje khona kuyahlukumezwa ukuthi sokwenzeka njengezakhamizi amabhizinisi amasekwenza kabulawayo ababecasisa bathi bona indaba yeglasgow zingathatha ama-around four years ungakhangela i-four years singathi jenengxenye isikhathi eside ngosibesilawula amanzi okuthi nayo liyagoyakalisina lenye indaba ye-four years ingaba lidaba elinganisa kodwa usuphoye ukuthi thina isikhathi eside yithi so sokufanele njalo kube lenye imizamo futhi elula engenza ukuthi amanzi wathole masinya sibi ngoba engxenye-four years ngathi imedium term kodwa lezisikhathi kube lezinye indlela ezemi-immediate zokuthi amanzi athwale ngase sikhathesi ngaleyani iplani kuyukuthi ifuniwe iqhubeke siya phambili but usuphoye ukuthi khathesi abantu amanzi bekuloko nzima akula kuhle amanzi okuvula loku evalwa njalo kwenza amaphayipe aduke akhola amaphayipe lesamadala kobulawayo kodwa akunxa uvule ukuze uvale amaphayipe aduka so ngenye i-expense ngena ufuthi ukhanzile buya futhi ifuqelezakhamizi